thina njengemthwakazi Republic Party esifuna abantu bebe kwazi ukuthi okokuqala asikho ku election mood but sikumumolwana esifundisa khona abantu bakithi ukuthi bazazi imvelaphi yabo ukuthi ngobani ngakhulu sibafundisa nge self determination ukuthi sifuna ukuphuma elizweni leZimbabwe sizimele lo sodwa abalaleli babagande lawe lingakhohlwa ukuthi iZimbabwe ihlala isenza ama elections from 1980 up to this day but ama elections awaka wancedi umthwakazi so ngalawo mazwi ngikhomba ukuthi election or no election iMRP always ikumudu yokufundisa abantu bakamthwakazi ngenjongo langokuqakatheka kokuthi kuchoni ukuthi bazimele baphume kweZimbabwe yebo ukhetho siyalubona sikuhlelo lathi lokuthi njengoba kusazakala thina sikontest iZimbabwe yonke sizobamba kakhulu indima yama councillors nama members of parliament siyakuma emngceleni wethu esiwufunayo eMnyathi River eKwekwe yikho lapho esifuna ukubamba khona ipolitical power esilahlekele umthwakazi yenza izanu PF labo TCC basifakela amashona bazosidika kobulawayo
manje bakumoyo libona ngani liza kwenza njani ukuthi ilizwe likamthwakazi liqeqebuke kweZimbabwe liza kwenza njani
yebo babugande indaba yokuthi sizocecebuka njani phakathi kweZimbabwe ngithanda ukuyichaza ukuthi indaba yethu ibalulekile ngoba okokuqala kukaningi sinika abantu bakithi imbali ukuthi ngo-1987 inkosi uBhengula yasayinela iborder yeSouth Africa leyeBotswana leSouth Africa kwathi ngo-1888 wasayinela iborder yeRamakgwebana naBotswana Plumtree 1888 again wasayinela iborder yeZambia Livingstone Falls ngo-1891 umbuso wakhe ungakachitheki wasayinela iborder yeMnyathi River iJameson Line okuyiyo iborder esehlukanisa leMashonaland siyazi thina ukuthi indaba yethu icacile istraight kayifuni ruler kodwa abacindezeli bethu ngabantu abalamakhanda aqinileyo abazozama yonke imizamo yokuthi befuna ukusihlukumeza beqala ukubulala abantu ngombhuqazwe beqalisela khona phana kanye eMnyathi River eKwekwe besiya kumathebelele ndiyonke umbuzo uthi njengoba izaphu yayilama supporters all over Zimbabwe lamashona indaba amashona wona benjani bengawabulalanga so ke thina siyagcwalisela siyagcizelela ukuthi hayi siyakwamukela ukuthi amazwelana amabili ngoba la igugura undi yasichaya ngobuzwe bethu ukuthi silithatha kanjani hayi ngezikhathi siya phambili umkhombandlela sizawuyendlala lingakhohlwa ukuthi irevolution yabantu ono ngamamasses kathi si MRP ibhizi safundisa amamasses ngokuqakathiya ukuthi babezazi identity yabo ngoba bengakunanzelelanga ukuthi iMashonaland neMathabeleland ngamazwe ahlanganiswa ngo-1923 kungela sivumelwana lamashona lamandebelo kodwa kusenziwa ngabamhlophe yiwo ke lo mkhondo esiwulondayo ongadingi impi phakathi ongadingini inga nje ukuthi lo lalo wavuma ukuthi hayi eyami boundary icina la kodwa njengoba nje ukuthi irevolution lama phases wonke okunye ngeke uphawu lokwamandla.